Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 22 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa inhlonipho obe ngumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili abezana uPF ngeviki eyodwa.
Akudisayidwa ngamaZimbabweni, kudisayidwa izano, ipolitburo yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukureward abangani bayo.
Abatsha bebandla le-MDC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekeli abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele.
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezana uPF balembono nje etshiyeneyo.
Ibandla leMDCT lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka iStanding Committee izolo lagcizelela ukuthi lifuna inkokheli yezombusazwe ukuthi ikhumisane umlotha.
Ethina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliament singenza manyathelo bani ukubana sibone ukuthi siyancedisana lohulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare ngoba iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero izolo. Umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61. Izolo kulabanye ababili abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe ababekwe isikhathi sinye emathuneni e-Heroes Acre. Obe ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala eManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba laye obulewe yi-COVID-19 kanye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Morton Malianga. Udaba lolu olokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala e-Heroes Acre okaMoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe, kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse mbona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma Major General okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umnodi engekho kuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 uMoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona ngosepholisi isisekelo selizwe kuthawa ikhulu nguye ubuso bekhulu. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedisa ukuthi bengene esihlalweni ungaza kukhangelela ukuthi bangaza ke bethi kasilo qhawe. Uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhulu kuyabe kuyathiwani ngaye. So mbona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So mbona ngazathi bekucaca.
Udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lolokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuzeyimudzi encitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Nothoni Maliyanga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi angugwarazimba lokhu mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama umchinguri balutshwane eZimbabwe odabemazi le misebenzi yakhe balutshwane odabeyazi, so kangikhulu ukuthi singakhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe, kusiselamahero ebandla elihlukumeza abantu izano, ngoba akudisayidwa ngamaZimbabweni, kudisayidwa izano, ipolitburo yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukureward abangani bayo. So kathisa kula hero eZimbabwe kodwa kulama heroes ebandla. Kusahlupha, kuzaba into enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana, kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So mbona ngazathi yikho okulokhophe khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abebandla le-MTC Alliance bathi baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokudingela leli bandla abasekele abedlula isigidi esisodwa elizweni lonke jikelele, njalo sebethembele enkundleni zebulenjini ukwenza lokhu ngenxa yesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lezi ziqondiso azivumeli ukuthi abantu bahamba-hambe bangene emphakathini. Ibandla leli liyalandula ukuthiwo ngabanye enkundleni zebulenjini ukuthi seliyekethisa imikhankaso yalo yokuletha inguquko kunhlelo zokhetho, ama-electoral reforms, lokunye. Lokuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kasabonakali ekhankasela usekelo. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakoBulawayo ku-MTC Alliance, uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuningi ngohlelo lwabo.
Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga koBulawayo luyaqhubeka loba khona nje kulengxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezijiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona liyaqhubeka nje sisebenzisa ama-platforms ama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana nokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu-PF, balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abala msebenzi, abala zindlu, ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imeseji yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo ukuthi ngempela sokubuya ukhetho luka 2023 lizamisana lalo ibandla lezano PF.
Okukhona ukuthi sizama lati ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama virtual meetings amaningi.
Lo ngumnumzana Tinashe Kambarami, umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MTC Alliance koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Le MDCT lenze umhlangano edalela inkokheli emqoka standing committee kusetshenziswa inhlelo zobulembo beinternet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi inkokheli yonke yebandla ibikhona emhlanganweni lo. Umgcinisihlalo webandla umnumzana Morgan Committee ubikwa ekhuthaze ukumanyana, wathi inkokheli kumele ikhumisane umlotha. Unobhala jikelele unkosikazi Paulina Gwanyanya Mpariwa ubikwa ejele lomhlangano ukuthi imininingwane yomhlangano weCongress owenzele eHarare ngenyanga kaMpalakazi lapho kwakhethwa khona umnumzana Douglas Monzora izethulwa emhlanganweni olandelayo. Kuphinde kwaphathwa indaba eziphathelane lelizwe ezibalisa ukukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla achiyeneyo lobhubhano lwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse social media, ngakho wonke umuntu kwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikuso nalesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi. Kukhangelwe njalo ke okwebandla kusiya phambili ibandla ukubana kumele lizilungiselele i-extraordinary congress ezaba khona, ngoba siyivele sokumele ibe khona, siyadlulelwa isikhathi kulokhu kusenziwa into ze-extraordinary congress. So hayi kuphathwe nje indaba eziningi kakhulu ezinye eziza kwethulelwa kwezinye ingatsha zebandla ezivalela i-national executive le-national council. Engeke ngisixoxe lapha emoyeni singakaphuchi kulabo okumele bazihlaziye abanikazi bomhlangano.
Udaba lobukhokheli liluphathile na lapho sibuza ubana udaba lokubana unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Mdzuri bayamukela na izikhundla abaziphiwayo?
Ngizathanda ukuchasisa lapha mphephethwa ukuthi umama uDokotela uThokozani Khuphe akaphiwanga isikhundla ngubaba uMonzora. Umama uDr uKhuphe uvele ungumsekeli kababa uMongameli uMonzora, kulandela ukuthi umama wayevele egetiwe njengomsekeli kuCongress ka-2014. Okunye okube kumqoka ngalo umhlangano ukuthi umama uPaulina Mpariwa osephethe isikhundla sika nobhala jikelele ukuvezile emhlanganweni ukubana uselayo i-report Independent Electoral Management Body, okuyilo ugatsha olwakhangela i-extraordinary congress, oluyilo olwalusiphathele i-congress yethu. Ngakho lokho kuyatshengisa ke ukubana emhlanganweni olandelayo kuza xukuxwa ke kuxoxwe ngakho konke okumalana le-extraordinary congress, langazo zonke nje indaba ezingabe zasukuma zaba sematheni leli mini mayelana le-extraordinary congress lokuqhutshwa kwayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe
This is Asipuma, a Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomunye umama wedolobho leChinoyi othiwa nguNkosazana Miriam Watongwa obeleshabhini elile butsha obotshiweyo esetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Uphinde wetheswa njalo icala lokuthengisa inyama engahlolwanga. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lithi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus kubangelwa yikuhamba-hamba okwenziwe ngabantu ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7. Ngicela lami lekeleni lifaka ama-audio yami ngoba ngile mibono engayinika abantu bakumthakathi. Mina vele into mina ngithanda ukuthi ngingakhuluma kakhulu ngomthakazi ukuthi abantu belandele umthakazi. MRP umndebele wonke umuntu nje ovele emathebeleleni alandele i-MRP ngoba siyahlupheka ngenxa yabantu baseMpumalanga. So bengicela libe lingifakela lapho ama-audio yami liyabala liwafake emsakazweni, libe ngiletha lami imbono yami ukuthi abantu kabajiki imicabango yabo leyo kuwebelandelana labantu baseMpumalanga. Sesizikhulunyisa ulimi lwabo esingalukwanisiyo, bona kabengafuna ukukhuluma ulimi lwethu. So ngajabula kakhulu malingafaki amalokuzina ama-audio yami.
Lingabe liphilile na? Asibonge uNkulunkulu ophezulu othe walikhumbula ilizwe leZimbabwe nalo ngezulu bakithi. Esicabanga ukuthi abantu bakithi kulo nyaka bazamile ilize izwi lakhona line late, kodwa cabanga ukuthi bazamile ukuziphathise kakhulukazi ekulimeni. Siyabulele lezifuyo zethu ukuthi zizokwazi ukuthola ukudla namanzi ngoba ngathi izulu lihle nje kulo nyaka. Bese ngiba nombuzo ukuziphatha imandla ze-Studio 7 ukuthi njengamehlo nendlebe zethu thina sisizwe sikamthakazi, le ndaba yokuboshwa yokulandelelwa kukaJonathan Moyo iyinto efanele yenziwe njani? Iyinto efanele yenziwe njani? Kanti kahle kahle kuyukuthi izani yona ivele izimiseleni, izimisele ukuthini ngokubhidlizize? Ayekunanzeleli ngani ukuthi konke kwenza kube? Yaye kade lingeni izanu sonke lesikhathi ngokuthi ibophe uJonathan izoveza namhlanje ukuthi ukhona owareshwayo. Wayelindeni kuyini kahle kahle? Kuletha sithombe bani kubantu bakomthwakazi ngalesi senzo abasenzayo? Kuyukuthi abenelanga yini ngento abayisenza yona ngegugurawuni nokuqeda i-currency yelizwe?
Salibonani be-Studio 7. Awu, siyezwa nje bakhuluma ngama-COVID. Kodwa besifuna ukwazi ukuthi maybe kuma-social distance lapha la khulunywayo. Siyabe sifuna ukwazi ukuthi kumazupho laphana sibona kunama-standing yenzakala abantu isiminyeminye, sigibele sikata se-everyday sigibela silapha kuze kuthiwa no izupho kayigcwali. Kanti la imchova le phansi eyabantu nje abazihluphekelayo, why kuyiyo ele-COVID kukothi izupho kuthiwe kayela-COVID? Yazi, sibone ngazani lokhu kumbe iplani yokuthatha i-industry yabantu abahluphekayo ngamaplani? Into yakhona, yebo i-COVID ikhona ngempela, kodwa-ke besifuna ukuthi uhulumende eke khangele ndawo zonke.
Salabonani basakazi, salabonani abantu bakithi mthokozo muhle lo okhulumayo Comrade Bodloza weGwanda eManama ngiyabonga basakazi Studio 7 ngomsebenzi omuhle mina kungivusa ubuhlungu namhlanje especially ngosuku lolo namhlanje 20 January okulusuku lapha umbhuqazwe i-50th Brigade kukurawundi yafika khona izohlasela isizwe lapha kwalumala khona abantu bakithi abaningi kwafa khona abantu bakithi abaningi kwadlengulwa khona abantu bakithi abaningi bedlengulwa yile uhulumeni okhona obusayo we-ZANU-PF bebalwisa ukubona bangamalunga ezaphu ngoba bona befuna i-one party state kuyabonakala ukuthi uhulumeni lo vele waqala from kudala ubugebenga from early 80s vele baphila ngegazi labantu siyakubona futhi njalo ukuthi sisekuyeni le inyanga ka-January ngo-2019 kwenzakala okufana nalokho lapho uhulumeni avukela khona abantu ababebhikisha bekhonona abantu ngesimo esikhona esomnotho uhulumeni wathumela amasosha namaphoyisa bavulela ngenhlavu kwabulala abantu kodwa yikho into neyi-one yenzakalayo isimanga lokho kuvula ama-commission after commission of inquiry but lokhu i-commission ekumumetheni ukutholileyo kufakwa etafuleni for i-public ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani ubuhlungu kakhulu kuphila ngaphansi kwesimo esifana nalesi namanje uma sisizwa leli gama le-curfew elikhona lisikhumbuza emuva ngoba thina i-curfew yasiqalanga nge-corona i-curfew yaqala from kudala ngawo-early 80s lapha i-50th Brigade iyayibulala khona abantu bakithi emhlobulweni wamaNdebele kungakho ke sibonisa thina vele ukuthi uhulumeni lo akazimiselanga ukubana atshintshe kumbe ukuzisola kuhlungu kakhulu ngoba ne-justice asikayitholi akuna closure ekhona after umonakalo ongaka ngoba sikhuluma nje nge-ground nje kuphela kwafa abantu over 100,000 abadlengulayo baningi ababaleka emizini yabo besiyacashwa kwamanye amazwe baningi imizi iyatshiswayo nezifuyo ezabo bulawayo ziningi kakhulu umonakalo waba khona muningi kakhulu even today uma unganazelela kahle we are still marginalized indawo yakithi isemuva kakhulu ngezintuthuko konke lokhu kwenziwa ilo umthelela we-50th Brigade wegugurawondi yikho ngithi ebantwini bakithi asiphakameni sichallenjeni lolu daba sizameni yonke imizamo esingayenza ukubana sikuqeda njani sikuthola njani ukulungiswa ijustice singayithola njani sizilwela njani asivukeni siphakameni singaqhubeki silokhu sikhala kodwa ngelamzamo esiyenzayo
hayi bantu bakithi mbingelele ku studio 7 hayi asibonisaneni bantu ngecorona icorona liyabulala iyasidedela abantu mpela ezweni angeke abantu bekwazi ukusurvive bela amanzi bela kudla ukuthi abehlale endlini asila i-government government ithi nabantu yofayisisisebenzele emazweni futhi not ezweni ukuze sikwazi ukuphikisana lembono sibonisane bantu bakithi singafi sonkeni kodwa ke hey i-government enjengeyethu bantu bakithi hayi singavele sihlezi ngiyacela ukuthi amabandla aphikisa yini kufanele lifundise abantu emakhaya kakhulu emathawuni abantu vele yazi bahluphekile bayakwatisana vela bayi emakhaya yikho lapho ewina khona izana yikho lapho ufanele ama-opposite party ifundisa abantu abadala labana ngoba bathengisa izinkomo ifundisa abantwana abantu ababeqedapha ithuba labo liginwe ne-ZANU-PF abasayenzi next abasebenzi next abahole next abantu labana abadala singabasola singabasoli yibo abavote i-ZANU-PF ngoba abantwana bangaphandle basezweni abakhona ukuvota so abadala abana bancindezelwa kakhulu i-ZANU-PF lokhu i-ZANU-PF ngamagugurawonde konke abakubonayo kunzima wazange bethole i-chance elingi kuyabalimaza engqondweni zabo so bayesaba nomazofika isikhathi evote bayayivotela le party ye-ZANU-PF besaba ukubulawa besaba lokhu abakubonayo ngokusaba yasayethukile namanje into abazibonayo zinzima
sanibonani sanibonani balandeli we-studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele ye ngethemba bayaphila abantu baphephile njalo bazinazelela kulolu bhubhane le-COVID so ke hayi bakithi nami ngizothanda ukuphawula nje kancanyana nje lanokuthi khona bakithi nina eniphethe izinhlelo zethu ze-studio 7 ye ma ngabe nibiza noma abahlaziyi umuntu makazama ukuthi akhulume into eyiyo eliqiniso njalo ezwakalayo ngoba izinto lezi ezingasona zona amaqiniso ziyahlupha ziyadukisa abantu ngoba izwile lapho manibuza lesi sizalwane saseZimbabwe esihlala kwasekhona kwase-America lapho olwesithathu uthi yena abantu angeke kwenzeka ukuthi khona uBiden sibambize njengesehluleki kuphela kwesanga ngokuthi wena ube umthatha kanjani ezwakala engaswakali nokuthi into ayikhulumayo ufuna ukuthini kahle kahle le nto eyenziwe uBiden akuyona into elungile ngokugcwele vele siyayigxeka ayilungile
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule inhlelo zakhe zokulwisana legciwane le-coronavirus. UBiden usayine njalo eminye imithetho esiphangiphangi ama-executive orders azakwenza kube lula ukuhambisa imithi yamajekiseni okuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, igciwane hayi ele-coronavirus. Hayi, kakulapho ngcono sibili ngoba izibhedlela lokho ezigcwele, lokho kuvele kuphezulu kakhulu isilinganiso sangkhona. Lanxa sithemba ukuthi kuza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi, kodwa kwakathesi hatshi kakubi kakhulu. Kubi kakhulu, abantu sebehlukana ngenxa yokuthi abasabona isihlobo. Even laba abakuma-nursing homes endaweni ezinjalo. Isimo esibuhlungu kakhulu, kodwa ke iJackson kayikafiki kubo bonke abantu, kuphela laba abangama health workers yibo nyabona sebeyitholile yokuqala.
So okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi afeze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani uzenza kube ngcono na?
Kusobala ukuthi uDonald Trump yehlulekile ukuthi njengokuthembisa kwakhe ukuthi kuyabe sokuhlatshwa injection ye-vaccine abantu abangafika 20 million ngalesi sikhathi. Kodwa kubala ukuthi engxenye kusaseyi 5 million. Kodwa kusobala ukuthi sokusebe kunanzelelo ukuthi ama-vaccine amanye vele bengekho lapha ngama-governors. Athi bekungamanga ama-vaccine ebengekho. Bekhuluma nje laba bantu bedlala nje ze-politics uDonald Trump. Kodwa uBiden uthi hayi yena uzakuqondisa ngoba uzakhulumisana nabantu bonke. Abone lapho kuyikho kulomgoqo khona. Lapho kuyikho kumi khona avula ngezindlela zonke. Kodwa ke sithabela ukuthi lo zayo uvulekile uyakhuluma ungumuntu hathi lo phuma
lo ke umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Zakulimaza ngebeat singele isikhosana phezulu ingoma lenyi kiphe ngomnyako omusha ingoma lenyi khuluma ngesomiso virus esibhileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni laphupha uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula wasesithi Skhosana Band sabese rekoda etawuni ingoma yakho kulizaphela i-virus ingoma leyi kiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi khuluma ngesomiso uba balo mama ekhaya bazwanani emakhazini bayaphlathelana abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe kulumile lo ngulunku izaphela i-virus ime nditshelayo mtaka ngulunku umadlela ufana lami uyaboniswa zingameyisi umuntu omkhulu ngivambane laye usemvumbululile lapha egwamba kamikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka phela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuzimelelana.
Uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba, udaba lokuthi ngubani omele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe solusegudwini njalo kulandela ukuphiwa linhlonipho okwenziwe owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo labanye ababili ngeviki eyodwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voandebele.com.